Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli wenhlanganiso ye Youth Advocacy for Reform and Democracy, umnumzana Themba Mliswa, uthi umkamongameli kumele ahlolisiswe isimo sengqondo yakhe. Ibandla leZimbabwe People First selibikwe kugatsha lwezokhetho ngokusemthethweni. Izakhamizi zeHarare seziveze ukukhathazeka ngomkhuhlane wesihudo sohlobo lwe-typhoid. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu weChicken Inn uJoy Antipas uchayele ihlombe abafana bakhe ngemva kokunqoba abakwenze iqembu leMamelodi Sundowns elakwele South Africa ngomgqibelo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela isihluku esenziwa ngamapholisa ukutshaya abantu abayabe betshengisela ngokuthula lokuhlukumeza nje uZulu mahlayana kumele amvikele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-12080 lo 15460 kHz ku-shortwave. Sitholakala njalo ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.